rapid response team leyo yahamba ngakibo komuntu lo otested positive bekhangela ama living conditions ukuthi uhlala endaweni enjani uyakwanisa yini ukuthi self isolate engazange ahlale labanye abantu so ke ufuna ukuthi umuntu abe lendlu esithi elisuthi bedroom ukuthi ibedroom ile toilet yayo ile bathroom yakhe ukuthi umuntu uyakwazi ukuhlala khonapho engahlangani labanye abantu i-toilet ulayo khona eduze lapha geza khona ulakho eduze baye bephathela ukudla nje kuphela
singathi-ke kunzima kanganani sibili khonokho nxasa ukukhangele babandlovu ukuthi umuntu endlini lapha uselo mkhuhlane lowo kusinda kanganani
kunzima ngoba umuntu by nature is a social being umuntu uyafuna ukuhlangana labanye abantu kodwa nxa sekuthiwa usumele uhlale 10 days uwedwa kuyakwanisa ukuba nzima yikho kuyawumele kungene nabantu abenza i-counseling ukuthi bekhangele le mental health yomuntu ukuthi engqondweni uphile kanjani uyakwanisa yini ukuthi ayiqedileyo 10 days angazange azilimaze yena
singathi umuntu oku-isolation engqondweni akubuyi izinto eziningi ezingagcina zisenza ukuthi alimale
ya ziyakwanisa ukubuya yikho kuyakumele ukuthi ebe nayo i-entertainment yekhona udla ko-TV lezinto azithandayo umuntu ukuthi azenze nxa kungumuntu osebenzayo abe lamakhompyutha akho ukuthi akwanise ukuthi ebeyenze umsebenzi wakhe abayithi working from home ngaleyo ndlela umuntu uyagcina ingqondo yakhe i-occupied engacabangi ngezinye izinto ezingagcina zimlimaza
singathi-ke kulabanye abathi nxa umuntu usenjalo kumele abe nathi mhluzi yabo ginger labo lime into ezinjalo kuyasebenza nje khona kudlo
leziyani izinto engingakutsho ukuthi akula lapho okubhalwe khona kule scientific evidence ukuthi kuyasebenza ukwelapha i-COVID-19 kodwa kukhona izinto eziyaziyo ukuthi ziyaboosta immune system umuntu angakabi layo i-COVID-19 ezinjabo vitamin C o vitamin D umuntu angakwanisa ukuthi ebekusebenzisa ngethemba lokuthi kungamncedisa ukuthi aprevente i-COVID-19 kodwa akukho ubufakazi bakho lokuthi kuyasebenza
yes ke sizwa njalo abanye bekhuluma nge-hydrochloroquine injani yona
i-hydrochloroquine layo neyinye iphilisi elingelabufakazi ukuthi liyasebenza ekwelapheni i-COVID-19
singathi vela akusebenzi nxa wena ngombono wakho
angeke ngathi awusebenzi into uyikhangela nge-result yayo kulama randomized control trials aseyenziwayo ngayo i-hydroxychloroquine leyo and atshengisanga ubufakazi bokuthi iyasebenza ekwelapheni i-COVID-19 le njalo uyathola ukuthi i-hydroxychloroquine uma ungayinika umuntu olamanye ama-conditions iyakwanisa ukuba lama-side effects angayenza ukuthi ukuyisebenzisa leyo hydroxychloroquine kuba yi-high risk ukuthi umuntu nalowo sengafa ngayo yona hydroxychloroquine leyo